Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola leMelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali.
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose ukuba ngukhomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le itigemisi phakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Zabagrupha nama-2 sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola leMelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yeZESA ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi ke wangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze ke babile ke ama-companies athola ke i-forex, bazayithola kuphi ke imali yokuthi bakwanise ke ukuhambisa ke imitshina yawo? Ngisiyo ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS ama-spares ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esidlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okutshiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akho uhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokhuyana kwenza ke babe le-access ke emalini. Yikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Nxa sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama projects abo ngaba ngama projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politics. Sibonile ama project ke emgwaqo, ama project ekwembi okemba emgodi, ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze phela akwanise ke ukwenza ngesilungu esithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiye ezavulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohadi Ambrose kuma-interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohadi Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohadi Ambrose uSenator Tambudzani Mohadi ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ibandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muonzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalalele emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakoMahadi iye isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use-appointiwe, u-appointwa ngemva kwe-process. Kuyayenzwa ama-applications, ungayenzwa ama-applications ku-shortlistwe. Unga-shortlistwa ke ku-publishayo. Enziwa ama-interviews, kwenziwa i-grading e-parliament. Maso kwenziwa i-grading liyana. So kunikezwa ke u-president ke, then use-appoint. So i-outcry le, kube ibiyenzeke ngesikhathi e-applya, ngesikhathi e-shortlistwa, ngesikhathi siya interview kwalandela ngazwisisa. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Cabange nje kunguwe mfaka Gandhi uyeqala iprocess le, ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena, bezokuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibona. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama-positions afana nalawa ku-avoidwe abantwana balabo ababukeka bangathi babaphethe, ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi i-position yakhe imnikeza i-authority as an individual. I think this authority babe be-exerciser bengama-commissioners, ayisuye onguye ophetheyo phezulu. So ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kutsho ukuthi basangakhutshulwa ngempela babamba amaposition aqavileyo aphezulu khona.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama interviews akhe? Kumbe ubona ngani kukhona okusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohati is part of the committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye kucommittee nale. Udadewabo omncane kunaye uBusi weza naye kucommittee le ukuthi abe ngucommissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so yinto esiyabe siyikhangeleleleyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interviewer engekho qualified. Uyabe qualified, so kwama qualifications ngiclear ukuthi qualified ukuba ngucommissioner from an academic point of view, kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona laba abantu. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le MDCT ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxo wayiqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele iParliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba lawokuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimota esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Zabagrupha nama-O222 sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okugcoba. Sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-starter pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Angithi saqalise Tsholotsho sayewangi khathesi sisenkayi yenkale ngesamigaba. Sike sabathi ababizo mama bathwena befika i-40 some over 40. Sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3 nga-3. Manje kathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuzathwena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye. Sike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokuba seduzane duzane. Asikhethi muntu, sithe lowo ofunayo, lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo, sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ngikuthola kuhlupha ezigayweni yi-fuel, ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu, abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu siyakusikukhangele, siyancedisana-ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisela abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane, njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma, siyathumela lakubosobhuku, ngobusobhuku umuntu womuntu wonke, njalo ezigabeni lapha kulamathatha avele khona abantu baphoselane njalo lakubo-DA siphosele. Lapho siya ekuthuthukiseni abantu, akula bandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma, wena ungumAngikeni, wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni, ikakhulu ezabelweni. Sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane, sibambane, senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla, ungena yiphi isonto, ungowangaphi, as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo. And ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha, sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziqhakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle, njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile, omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngisho yedwa obuya phambi kwami lohlupho lwakhe silihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo, I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandla, kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise. And mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambane nini sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasiginga ye, kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo ke ngunkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engowebandla leZANU-PF. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwebulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo, ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele bantu bakithi kustudio 7. Hayi, ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi luhlupha abantu, ukhuluma ngokuthi yenkomo wasithengisa. Nambona ngathi Mthwakazi Republic Party njengoba ikhona Mthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu wamathebeleni wonke umntwana ezapha. Hayi, Mthwakazi Republic Party umntwana ezapha, abantwana bezapha. Akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababakho sasayifamily noma likati ngazwanani lokhu luhluphayo kodwa lisasayifamily. So Mthwakazi mbona ngathi ingasiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapho ayifakwe under pressure ukuthi vele sekuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa izalo PF akuvele impela uSibangiliso njalo ngoba bakhe unkomo uyakwazi secret akehlale ngayo lamasotha akankomo abasaphila abazantu aphambili bevele ukuthi wahamba njani kuze kufike kuthena abantu bezebefe ngoba ngathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bebathebele bona bodwa behlukane phakathi bembono bengazwana nibodwa phinde futhi kulimaze la iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke inxa into yenzwa izalo PF isasekhona izalo PF lababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga mpela ukuthi ebe-strike sibe sikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphuka zami uku-ecta ngendlela eqondileyo mpela ebenguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani akusoze kwafa kwazwana safa sazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeke baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti bahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi republic party lo zapho ake behlale phansi bekhulume ngoba into layiyatho ukuthi izapho iyabulaza abantu lo zapho eluthule bekekhulume bona bodwa bekebetshela abantu kanti kahle kwahamba njani abantu ngoba impendulo bazifuna indaba lazo and siyakwazi ukuthi phambilini esikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho izalo PF beyikubulala so akukhulunywa lesi khathi kwenza ukuthi abantu bezwanani solonke izaphu le mthwakazi kungela kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza imathebelendi kakhulu izabona abanye bethu behlala besiya emashoneni basola kathi hayi babheke ukuthi ekhaya vele ubaba lo malume lapha awuzwanana so into kumele ungabe abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona ukuthiwa zikhuze ehambayo umthwakazi ubona abantu behlala ekhuluma ngakangaki ukuthi ile nto eyenzayo eserious ebona ejabulisa abantu abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ngingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlala yenza umnankagara ehlale yethuka ekhuluma la imthwakazi layo yona isisina leyo ikuthi iyamxegisa amabro baright impela omunye kadonsa unyawo lolu umedonsa unyawo lo izano PF izazilivezi iqiniso kuphela
studio 7 hayi philani lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe mna noke mphinda futhi ngithi hayi abadala nxusa abadala
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela nelisethulela iindawo ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hayi philani ngenkosi likhuthaze bonke beyirejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye kuze kukhitshwa izanu p f isisisi iyodwa izanu p f yayikhipha la izanu iyakwazi lokho mbe semangala amanye ama-supporters e-MRP lo president wabo owathi yena izanu ilwa labo ngaye ilwa lama-opposition nga iyabopha kunje kubotshwa aba bama-members awe-CCC lawe zaphu kabotshwa okungakokuthi i-tribalism so izaphu yona umhlobo bani ngamashiyona yini lawo nxa kuyi-tribalism baye kuthi i-CCC yama-supporters e-CCC abotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku-MRP ekamqondisi ebulawa yizanu bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi ngeyamandebele lathi safyelwa so igugurawundi asuyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona izanu ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakho umqondisi ebulawa yizanu njengoba kakaze abulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisise silabantu ababulawayo kulabantu abasejeli i-MRP kathesi sibhizi u-studio 7 ngowe-CCC yeyo studio isolizasoliza isole le bhasi ehambayo akula nto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa namanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa lezanu bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa kwi-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso izanu PF iyabopha ama-opposition wonke iyabopha ungazi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yelo lidingakalayo kwistudio ayamanga i-studio 7 ngayisapoti i-CCC i-studio 7 liqembe elizimeleyo abayekeli ukube belokhu sebebhizi nge-studio 7 bazagcina sebengasela bantu kathesi bebesola unkomo kathesi sebesola u-studio 7 vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
Studio 7 linjani labalaleli bonke hayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio ngiyafaka ama-audio amafundo wakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hayi thina siyaphila okhulumayo lijagalela ubani uDaniel Nxumalo isithi yeyi bantu kawule lo chuma alike lithule sokufuze ukuthi liyelusa inkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi Zimbabwe irayithi ngaphi akula mali akula msebenzi akulana ama-youth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo ugqoka i-tennis lize liphele abantwana abasuthayo ngabenu thina zikhulu zezami.
Ngithemba siyaphila, siyaphila sonke basakazi bethu, lobo basakazi bethu kustudio 7. Hayi, nami ngeke ngathi ngiphawule ngimangangena lapho kustudio 7. Bandla hayi, seyitholothi impela kuground. Hayi, zanuke ayisena style ke laphana sihambe rogo abantu. Asazi ke laba lokho bethi zanu zanu PF kodwa ke ngokubona kwethu thina kuground hayi ayisekho. Sesidudulile sayikhipha ngoba bathembisa abantu izinto ezingekho umihla yonke. Amanga, akampeyina ngamanga basenayo into yokukampeyina. Ngisho kwasamabele ababe robo gogo bethu ngawo abasenawo amabele lana erayisi alisekho. Yagcina omgabe lezanu kwamnangagwe le. Hayi, ayinalutho le bantu. Funani kwazi ukuthi hayi, kampeyini isiqinile thina ama-Triple C. Siyakwazi ukuthi umfana siyamfaka angene ujaha, angene ujaha e-State House.
Ngibingelele Studio 7, ushesha lapha e-Cholocho madoda awo. Nami ngeke ngene boku Studio 7, msakazi kujani. Kodwana ke usiyaphila thina. Ngithi ngeke ngiphawule lapho ngikhuza abafana, abafana bemthwakazi mani badlala kabi, abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala, Joshua Nkomo. Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu, omuhle esizweni samaNdebele. Kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele. Asazi ukuthi oba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu oqala ofuna ihlonishwe lapha esiNdebeleni. Joshua Nkomo emva kwabomzilikazi nabo loBhengula. Kweza uJoshua Nkomo qhawela amaqhawe. Kodwa abafana hey bathi ngumthengisi igama elibi. Mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho. Bafana bemthwakazi. Angazi ukuthi ke kahlehle impela umqondisi lo wakomoya usuke enibhemiseni lapha eCosmo. Cosmo City eGoli bafana unibhemisana umqondisi. Ngiyangibonga emsakazi.
Livuka njani, livuka njani maZimbabwe amahle. Siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Lesicelo nje sincane lapha engizama ukuthi siphuthune. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ama-councillors liray. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele impela kakhulu. Lingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu. Abantu abathethe izithupha sebebaningi, bathatha izithupha nje. Izeki nayo kade ikhona lapha eduze, okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye hamba emuva. Abahleli laba abathathe izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izanu ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngakho kakhulu, basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu, nge-network yabo iyasihlupha. Noma kulo mlayezo sifuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma kusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo kufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu. Thina sengceleni kweZimbabwe leBotswana, e-Ward 5 ama-wadana la usuka kwalapha e-Ward 5 kusiya eKhezi ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nga-network, bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo. Cela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo bakhwethu. Yabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Yabonga okhulumayo ngufamona e-Ward 5. Sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha. Siyabonga, sorry ukuthi landisa isikhathi esiningi kakhulu belijahile.
Alawu ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelando kwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ikomiti yedalele ephalamende ecubungula umvukela owenzakala kubulawa kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho, njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone, owayeligqwetha lesigodlo seWhite House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo e-Oathkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.